phansi 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 wo phansi madla
awungithi 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 phansi phansi wo phansi ngisipha
awungithi phansi phansi wo phansi ngisipha
awungithi phansi phansi
Yeah.